kukhona nje ukuthinte kancane kulothinte okuncane ngobani unganazelela lakhathesi sizehlakabe ezincane nje ezamabhizinisi omama abaningi abakho kumabhizinisi ngoba kabanamahla eyokuthi baphakamise amabhizinisi abo ukuthi ubone ukuthi ngoba ngumuntu ongumama eyabe funa ukwenza into enhle ebengqondo ibhizinisi enhle ebengqondo bese sibuya kubeze ezombangazi kumbe ezokuba ngumama phakathi kwamalokishi i-community omama basesikhathana kakhulu basecindezele kakhulu ngakhangela inhlanganiso ezingama-resident association yonke nxa kushiyakhethwa omama bacindezelwa kakhulu umama ethenginje ehluleke ukuthi angele esikhundleni esikhulu yika ngakubona khonapha sesihama kukhetho lwebhutha kuminyaka owadlulayo sehluleke ukungena ngokobaba babenemali bahamba bethenga abantu all-over kwathengwa abantu sehluleke ukungena sadliwa kwangena ubaba waba ngutheni mani ngoba esikhundleni lathi sisamele singene khathesi
akuqedwa njani khonoku kucindezela
kuza kuqede yithe omama ithe omama kufuze asikuqedi sazisane njengabomama ukuthi lapha kubumama noma umama abeke izanke eyimbukenjani asimpheni ithuba simbhake bese sihlalisana laye phansi sikhulumisana laye simtshengise sikufakile kube phuthakeli kube phuthakeli seba ziqondise ngoba siyalahlana kakhulu omama siyalahlana sicike ngobaba yomama kanalinje yomama kanunje yomama kani ubaba besethathe i-advantage angene ezikhundleni yikho kumele sikuqedi
nxa sixoxisana labobaba bona bathini nxa libapha lezi zikhalazo nayi liyasincindezela njengabantu besifazane
obaba bathi yithi esivuma lokho bathi yithi esivuma lokho kakhulu ngoba selokhu nxa ubabe secampaigna kafana bazoba omama babenzi abagcwabi kwabantwana bazoba sise lokuthi bonke baye emacansini laye bathi yithi kodwa kulabo baba abafisayo ukuthi siphakame bese bephanjaniswa yibo bona labomama kakhulu abathanda selokhu kusekelwe baba ngoba kube nto ezimbili mntanami ibe mali ibe ndaba zokuya emacansini le sesitho mama bethelele umuntu yedwa azahluleka thingathi mina nginganani obaba kuyabahlekisa lokho vela bathi bali ngenxakhona okho basibona nje singabantu abangakwaniwe abangakwananga bese besithathela amaphiki ethu yena lami ngoba yitho esiyabe sesizinikeze ezandleni zabo
so singathi ukulinganiswa kwamathuba ngobulili akula kulinganisana kwamathuba lapho
akula ngingaze ngifakwe kuleso kodwa ngabe ndokho engikhangelelwa phansi njengomama ngabe ndokho engikhangelelwa phansi ube zomuntu ubaba ozabuye ezongikhontrola sengifakiwe kuleso kundla abe ngiyongikhontrola yendala esesenza kuze kucine nxa ufikana lomama engafuniwe beze zinto ucine kulokuxabana okukhulu enhlanganisweni lasemakhaya kucika kunjalo futhi lasemisebenzini kucika kunjalo futhi
seluleko bani ongasipha abantu besifazane abalaleleyo mathabalala
kumele kube lethinto elikhulu kumele omama bahlalele phansi bezinhlanganisezi ezilezimali ezikhangela labezikhangelana labomama kakhulu babe batshintshe ingqondo yabo omama ngoba yibo abazicindezelayo batshintshe le lokhu kufundiswa bafundiswe behlangane nabobaba batshelwe kubabobaba kukhuluma iqiniso njengeqiniso ngoba isikhathi esiningi ungathi uyakhuluma iqiniso kuthubani muntu yeyagasandi injalo so iqiniso elihle yikuthi omama sibehlathe phasi inhlanganiso lezo-yni zobani ziningi nasemazweni khona ngale kumele babone ukuthi imali yangena sibili incedise omama ukuthi ibashintshe iy'ngqondo zabo babe ngomama abazazayo ngoba ngaphandle kokuthi bahleke akuntanto engaqonda yebhodini siyacinga vele singekho umama siyela khonkhane ukuthi umama ngekhitchini umama ngekhaya.